uhlelo oluqhutshwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission olokubhalisela ukuvota luqale namhla elizweni lonke kodwa alukhangeli ukhetho lukaMbimbitho. Ikhomishini le ifake indawo eziphosa zifike kunkulungwane ezintathu i-2713 ezokubhalisa amabizo ngenhloso yokuthi uZulu enelise ukufinyelela lula indawo lezi. Umnumzana Efort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izeki ibisihlale kakhulu ingakwenzi lokhu khona kuyinto eqakathekileyo.
Kuqakathekile ukuthi ama registration la ukubhalisa ukuvota kwenziwe kuso sonke isikhathi. Izeki ithethe isikhathi eside ingakwenzi lokho, kumele kube into ehlala isenzakala ngoba banenge abantu abafuna ukubhalisela ukuvota kodwa bayaliswela leli thuba. Ngakho ke kumele kusondezwe ebantwini ukubhalisa. Ngiyakhuthaza kabantu ukuthi kabasukume bayebhalisa ngobunengi ukuze ilungelo labo lokuvota lingavimbeleki.
Umnumzana Meluleki Mloyi isakhamuzi sakoBulawayo uthi inengi labantu abafinyeleli lapho okubhaliswa khona.
Ale linyathele lihle kakhulu ngoba siyabona ukuthi isikhathi esiningi abantu abafinyeleli ngoba lapho okubhaliswa khona ukuthi abantu bebengabavotayo kuvele kuseceleni akufikeki. Lesikufisayo nje ukuthi lapha abakwenzayo kungabi lalokhana kokuqala ukuthi umuntu uyabiswele emuva lani lani, kodwa kufanele labe registrar labo bengenele bebona ukuthi wonke umuntu uyathola isithupha kungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi. Nxa kungolahlileyo babona ukuthi bayafinyelela lawo ebantwini bebanikeze labo lokho abakufunayo ukuthi bebhalise ukuvota.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wakoBulawayo uthi kuqakathekile ukuthi abantu basuke bayebhalisa ukuze idolobho lakoBulawayo lingagcini liphiwa iziqinti ama constituencies ezinlutshwane.
Lithuba elihle okumele abantu bakoBulawayo balithathe babhalise ngobunengi babo. Ukubhalisa kwabo kuzenza ukuthi benelise ukuvotela abantu babo ababafunayo njalo abaza basebenzela. Lokhu kuzenza ukuthi kungadliwa ama constituencies emzini wakoBulawayo, okungagcina kusenza ukuthi uBulawayo angaphiwa imali eneleyo ukuthi khona uBulawayo athuthuke.
Unkosikazi Joyce Ziba isakhamuzi seNkulumane uthi kuhle ukulanda abantu endaweni zabo ikakhulu ontanga ngoba balobuvila bokuhamba.
Lokhu kulicebo elihle ngoba ontanga balobuvila bokuhamba besiyabhalisa ngezizathu zabo ezithiyeneyo. Okukhona okumele bakunanzelele ikakhulu kubontanga ukuthi kumele babalande lapha abathanda khona, njengokuthi emagrosa lapha bayabe benathela khona bayabhalisa ngokuningi bekhuthazana.
Inani labantu elizabhalisa yilo elizatsho ukuba isigaba ngasinye ngasinye siza kuba leziqinti ezingaki okuzaqhutshelwa kizo ukhetho. Nxa kukhangelwe abantu ababebhalisile kulungiselelwa ukhetho olwadlulayo, izabelo zeMatabeleland ezigoqela iBulawayo, iMatabeleland North kanye leMatabeleland South zilabantu abalutshwana ababhalisayo ukuvota. Uhlelo lolu lokubhalisa luzenziwa ngamahlandla amabili. Ihlandla lokuqala eliqale namuhla lizagqitshwa ekupheleni kukaNhlolanja, kuthi elesibili lizaqala mhla zilitshumi ukunyanga kaMabasa luze luyephela ekucineni kwenyanga leyo. Uhlelo lolu lokubhalisa amabizo alusoke lukhangele ukhetho olukhona kunyanga ezayo ekaMbimbitho ngoba ukubhalisa okwakukhangelane lokhetho lolu soluvaliwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.